Ya nkomo udaba lamagetsi lubhahle lapha koBulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday lapha eTown ahambe ekuseni azayephenduka ekuseni yabo 8 sabo 8 ayephenduka ngabo 12 uzwa ukuthi ahambe eTown yonke ukuthi njenganamhla Monday kulamastrada ambalwa phakathi eTown lapha amarobhoti abecishe khona amarobhoti abecishe khona engasebenzi uzothi ngesaturday lifikeka umama omnyefowethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ukuba ngeyokuthi la manzi akhona njani angafika ezindlini so udokolela hhayi ngisuze khona and kulezi nsuku izesa iyazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amagetsi azabe engiyekho ngezikhathi ezinje yazama uletha imbiko sivili bayaletha esukuthi ngamabhana ahamba kakhulu ngama-tweet abantu bayadamade bathikele kuWhatsApp so bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kule ma-problems anje kodwa loba kwisikhathi imbiko yakho nibuya ibuya sokulate abe sevele sehambile amagetsi akhona ngathi udubo lamagetsi lubahlile njalo luyaqhubekela phambili
kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom
udubo olubhekane le-Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi amaplanti abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi ke ahlale efile abantu abafuna amagetsi sebaningi imitshina ayisayenelisi kunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo yikho kwenzayo ukuthi ke amagetsi ehlale njani ehamba iludubo olubhekane lezesa njalo le-Eskom e-South Africa but u-Eskom ngani kule politiki phakathi-ke enkomo ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesi amagetsi ebekhona kodwa kuthe ku-announce ukuthi kulama-elections kuqala unovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba so singazi ukuthi-ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini or bekusenziwa kuthule but hhayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabhotaja umbuso we-ANC or ngabanjani but imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imitshina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikasimithi ukuripheya kwakhona awukayenziwa so yiludubo lukhona.